ngiyalambulela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo
usiphatheleni lamhlanje
Namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo okhangelane lokugcina kuhle imvelo yethu. Ngikhangele kuGenesis chapter 1 verse 11. Ithi yona uNkulunkulu wasesithi umhlaba kawuveze utshani lemibhida ethela inhlanyelo lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo kwaba njalo umhlaba wasuveza utshani lemibhida ethela inhlanyelo ngezihlobo zayo lezihlahla ezithela izithelo ezilenhlanyelo yazo ngezinhlobo zazo uNkulunkulu wawubona ukuthi kuhle kwaba khona ukuhla lokusa kwaba lusuku lwesithathu ngakho ke lumbhalo engiwubalileyo uyasitshengisa ukuthi yona imvelo umhlaba wonke jikelele nxa sibona utshani sibona imbhida sibona izithelo sibona izihlahla konke lokhu yizinto ezadalwa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu esekudalile wasesithi yena kuhle kwaba into enhle kakhulu lapha sinanzelela ukuthi uNkulunkulu wadala zonke lezi zinto umuntu wayengabi khona kodwa siyahlangana lo muntu esekhona uNkulunkulu esedale zonke lezi zinto uNkulunkulu wasemfaka ngengadini yakhe umuntu ukuthi e-Edeni ukuthi laye ayigcine ayihlakulele ayikhangele ibe nhle ngakho ngalezi zinto nxa sikhangele i-Edeni yethu isingumhlaba wonke jikelele uNkulunkulu owasinika wona siyananzelela ukuthi thina lapha elizweni lethu leZimbabwe singangena kumbe sithi selupane uyabona izihlahla ezinhle siyabona izithelo kumbe kusebhinga kulezihlahla ezinhle izithelo kumbe kusemakhaya khonale eMzarabane kumbe kusemakhaya eGwanda eNtebe khonale lendaweni eBeitbridge eplanti zonke lezi ndawo siyabona izithelo siyabona ke inyamazana uNkulunkulu azibekayo emhlabeni ukuze zibe isibusiso kithi lapha ngisho ukuthi abantu abaningi abakunanzeleli khonokho ukuthi lesi yisithu uNkulunkulu asinika sona ukuba sisikhangele yikho uNkulunkulu wathi kuhle eqeda ukudala zonke izinto lezi kuthi ukuthi wayekhangelela ukuthi zibe khona khathe siphila ngensuku lapho abathi ngesilungu asabekukhangela khona ukutshintsha komkhathi esingathi climate change kusenziwa kuyini kusenziwa ngokuthi umuntu kasagcini kuhle imvelo kasagcini kuhle izihlahla kasagcini kuhle izinto zonke lezi uNkulunkulu azidalayo ukwenzela ukuthi zisigcine lathi siyakwazi ukuba nxa sikhangele ze-science siyakwazi ukuthi izihlahla lezi yizo ezisinika umoya esiwuphefumulayo ukwenzela ukuthi siphile kahle kusho ukuthi uNkulunkulu wathi ezidala esithi kuhle wayekwazi ukuthi lezi zihlahla yizo ezikwanisa ukunceda ukuthi umuntu aphile athole umoya ukwenzela ukuthi nxa ewuphefumula lowo moya umzimba wakhe uqine siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wathi edala lezi zihlahla wazidala njalo ukuthi yizo eziselaphayo ngakho-ke kuqakathekile ukuthi ukuzwisisa kwethu uNkulunkulu ukuzwisisa kwethu ivangeli sizwisise ukuthi silomlando thina njengabantu ukugcina imvelo yethu kuhle
kuyibhethe mfundisi
egama likaJesu ngiyathandaza baba sisize ukuba lapho esikhona sibe ngabantu abagcina kuhle lumhlaba owasinika wona sibe ngabantu abakhangela imvelo yethu sibe ngabantu abangadiliziyo umhlaba kodwa abawuwakhayo egama likaJesu ngiyathandaza amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamilinkumo